Soko izika kisenda baku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni Studio 7 ngolwesibili mhlaka 22 zikuzibandlela 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje
sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe bezenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe.
Kule 5-point plan yakhe njalo ukhuluma ukuthi kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngembala kokuthi lokho kwenzakale. President Dlamini sekubeke egcekeni kwesikhathi eside futhi kube lokukhulisana kokuthula kule kufuqa udaba lwengobekela phambili kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe.
Kodwa umkhokheli webandla le-MDC Mnumzana Nelson Dlamini uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo, kufanele aqale akhulule ababothiweyo kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. Ababili ababothwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa balwelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya. Zonke lezi ndaba ziyalandela. Umongameli Emmerson Mnangagwa usenxuse inkokheli zamabandla ezombusazwe, inkokheli zenkonzo kanye labenhlanganiso ezimela amalungelo oluntu ukuthi bakhulumisane kutholakale indlela zokuqeda indubo ezibhekane lelizwe ezivimba intuthuko yomnotho welizwe wona osekusimo esibi okwamagama. Umnangagwa uphindele ekhaya izolo ngesiphangiphangi esebone ukuba isimo lokhu siqhubeka simi manzonzo elizweni, wahle waphambuka kuhambo lwakhe obule abemele aye eDavos kweleSwitzerland. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ebhala enkundleni yokukhulumisana ebulenjini kuTwitter, uMnangagwa uxwayise inkokheli zamabandla atshiyeneyo ezenhlanganiso ezizimeleyo labanye ukuthi ziyekele ukube zisola uhulumende kodwa zicabange ngokukhulumisana umlotha, zibuye bahlale phansi kukhulunyisane ukuze bacebisane indlela zokuthi ilizwe lingaphuma njani kunkinga elibhekane lazo. Lokhu kuza ngemva kokuba kube nodlakela emadolobheni amakhulu elizweni ngemva kokukhweza kwentengo yamafutha ezimota okwaziswe nguye uMnangagwa engakasukumeli ukubhekise emazweni watshiya elizweni sokuqhamuka ingxabangxoza. Lokhu kuphethe ngokulahlekelwa imiphefumulo kwabaningi lokulimala kakubi kwabanye, abanye babhidlizelwa impahla namavinkili ngeviki edluleyo kulandela ukutshengisela kwabantu ngokungayi emsebenzini bekhala ngesimo somnotho welizwe esiqhubeka sisiba sibi. Umnumzana Mabutho Moyo lilunga lohlangothi lwabatsha kuZANU PF olo Youth League, yena wamukele inkuthazo kaMnangagwa yokuthi kuqakathekile ukuthi kukhulunyiswane.
Sinethemba lokuthi umongameli uzalalela izixwayiso ezizavela kulabo azathi ahlale nabo phansi, ngoba sonke sikufunayo iZimbabwe enhle, iZimbabwe lentuthuko elenotho. Siyamsekela umongameli emzamweni yakhe yonke asethe wayenza, wayethilo ngaphambilini ukuthi kuzaba lezi nqumo ezizathathwa ezizaba buhlungu, kodwa ngokuya kwesikhathi yizo izinqumo ezizakhupha iZimbabwe edonsini lolu esizithola siphakathi kwalo.
ependula unkulumo kamongameli Mnangagwa uChamisa uthe kufuze inkulumo yakhe igcwaliswe ngezenzo hatshi ngamazwi wodwa. Lokhu kugcizelele lulunga le-MDC elimele iMathebele North edalele iSenate unkosikazi Phyllis Ndlovu othi uMnangagwa akakho umqotho ngoba nanku uhulumende wakhe uqhubeka ebopha amalunga amabandla aphikisayo ayiwo athi ufuna ukuxoxisana lawo.
Asimthembi sakhuluma laye sathi ngcono kube le dialogue kudala wayala wakukhipha kupress ukuthi akula muntu abela society lamanye ama organization la society le bandla le MP. So khonoko sokusenzakala njalo sosikhontshela ama MP ethu esesiyachaywa evalelwa vele asivumelani lakho kasimthembi futhi. Kumele ukuthi yena sina sivumelane laye sibe le dialogue esizakucala sivumelane la sina sivumelane sodwa ukuthi singathini ngakho nothi yena ukuthi asitshele ukuthi senzini ngoba wayehluleka kudala kathe sekuphinde isibili ukuba kwabantu abantu labana kabasoze bareplace lutho kathe sishiyatshontshela ama-MP siyabulawela abantwana siyatshontshela ezindlini asilaka ukuthi singenza njani.
Kodwa uMnangagwa uthi kulusizi ukuthi amasosha aziphathe ngendlela engalunganga ngeviki edlileyo esithi kuzamele kuhlolisiswe abephula umthetho ngokushaya lokubulala abantu besithi basemsebenzini wezomvikela. Lokhu kuza ngemva kwemibiko yokuthi endaweni eziningi zelizwe ikakhulu emadolobheni amakhulu aweHarare lakoBulawayo amasosha kade ihamba ingenela abantu emizini yabo bebatshaya lokubahlukumeza lalapho behlangana labo bezihambela. Iningi labantu lithi inkulumo kaMnangagwa kumele ingapheleli emlonyeni kuphela kodwa izenzo zakhe lazo zibe mqotho ekumayaniseni uZulu kanye lokuqeda udubo lokuhlukunyezwa kwabantu ngamasosha elizweni. Abezinkonzo bona bathi kuyadingeka ukuthi inkokheli zelizwe zihlale phansi zicebisane ngokumele kwenziwe ukuhlenga ilizwe enkingeni elibhekane lazo okufakazwe ngumfundisi uSimbarashe Malinkosi oyenkonzo ye-AFM othi inyathela kuqala ukuze ilizwe libe lomanyano yokuxhola lokukhulumisana nomlotha kwalabo abalimibono etshiyeneyo.
Thina njengabafundisi sibona kuqakathekile kakhulu ukuthi abakhokheli bethu bebambane. IBhayibheli lithi lona where there is unity, God commands a blessing. So uze ilizwe lethu libusiswe abantu kumele bebambane. Kanjalo uNkulunkulu wethu uNkulunkulu wenkulumo uthi come let us reason together. So kuqakathekile kakhulu kusobala ukuthi abantu bekhulumelane bezwanane ukuze ilizwe lethu liye phambili.
Owayeyisikhulumeli sekomishini eyayikhokhelelwa ngumkhokheli welizwe leSouth Africa uKhalime Mohlante icubungulwa ngodlakela olwenzakela ngemva kokhetho umnumzana John Masuku laye usekele inyathelo lokukhulumisana kwamabandla ehlukeneyo ezombusazwe.
Ukukhulumisana phakathi kwamabandla atshiyeneyo kwele Zimbabwe lokho okubizelwa ngumongameli Mnangagwa kuyinto enhle kakhulu. Uzakhumbula ukuthi ngalesinye isikhathi kule commission leyayidingisisa ngodlakelo lwaba khona yacho ekugcineni ukuthi abantu beZimbabwe behlukene phakathi laphakathi. Ngakho ke siyacebisa ukuthi bahlangane bakhulumisane baqede inhlupho zabo labe izindaba labo babhale ngindlela eseqinisweni. Ngakho ke lokho okwenziwa isithemba amaimabandla azakumukela ukuze kukhulunyiswane abantu baqede bendawoni uhlupho lolu esikhangelana lalo elizweni leZimbabwe.
Le ngeminye imizamo kaMnangagwa yokuthi alungisise umnotho welizwe osumadulo nzima kanye nengxabangxoza ekunhlangothi zonke zempilo elizweni esimimanzonzo ezifana nakwezempilakahle udokotela bekhalala umsebenzi kwezemfundo ababalisi bekhalala umsebenzi izisebenzi kahulumende lazo zihlaba umkhulu umkhosi ngenxa yeholo. Indwendwe zezimota zilokhu zibonakala endaweni eziningi ezithengisa amafutha ezimota ngemva kokuba uMnangagwa eyazise ngokukhweza kwentengo yalawo mafutha kule themba lokuthi angatholakala lula elizweni okuyikho okukhokelele ukuqhamuka kwengxabangxoza ngeviki edluleyo abantu besithi lokhu kulakho ukubangela ukuqonga kwentengo yempahla yonke lokudla elizweni kodwa iholo labantu lingakhwezwanga. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngiuGibson Bebe.
Siyabonga Bebe. Kunjalo nje umkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa uthi nxa umongameli Emmerson Mnangagwa eqinisile ngakutshoyo kufanele aqale akhulule ababotshiweyo kunsukwana ezedluleyo ngoba kwenziwe ngaphandle komthetho. UMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikaMnumzana Chamisa usichasisele okuningi ngalolu daba kanye lezinye izikhalazo zebandla lakhe.
Osegcekeni ukuthi abantu abakuthiwa basemthethwindaba kuyazakala ukuthi bekungalandelwa umthetho indlela kade behanjiswa ngayo emajele, njalo lokubotshwa abakwenziweyo kakula kutshengisela kokuthi babotshwe ngendlela eqondileyo esikhathini esihlengiboyeke ukuthi uhulumende ubefuna kube ngale ndlela. Kukhulunywe ngamanyithepha amaningi namaripoti amaningi awezinto ezitshiyeneyo. Ngalokho kusegcekeni ukuthi lo imithethwandaba isetshenziswa njengehlangothi lukahulumende olokuthwalisa nzima abantu ngendaba yokuthi bekulokutshengisela babotshele nje ukuthi bengasibo bantu bakahulumende. Ngaleyo ndlela akufanelanga kube njalo. Lokhu sikutsho ngoba nangesikhathi sokubuswa ngabelungu bekuvele kusenziwa ukuthi abantu bebebotshwa ngendlela engekho emthethweni. Namhlanje kuphume umbhalo obhalwe iZimbabwe Human Rights Commission evela nalo president esemthamisa ukuthi lokhu kwakwenza into eziningi azenziwa ngendlela esemthethweni.
Ngezinye indlela likhole ukuthi kubotshwe abantu ababegqekeza ezitolo kumbe ababephehla udlake.
Balutshwane kakhulu abantu ababephehla udlake lababotshwayo ngoba laba abantu bengabantu bezanu. Ababulutshwane bangikhona ababotshwe abafana lo mnumzana uGongwe oweHarare ongumkhokheli wabesintwana kuzanu PF. Wakhitshwa enkantolo ngokufuna kuka-Vice President u-General Constantino Chiwenga ngendlela engekhomthethweni, njalo elecala alicadangelecalenzaya lokubulala abantu ababili wasejele ngabantu abaphongukusetshenziswa ukuqinisa inkulumo kahulumende yokuthathi udlakela lwenziwe ngabantu babantu baphikisayo.
Ngezinye indlela nxa umongameli Mnangagwa esithi kukhulunywa namuhla uMnumzana Chamisa uyahamba kumbe hayi?
Njengoba ekubeke sobalo uMnumzana uPresident Chamisa ukuthi izinto ezifanele ziqinwe izinto une 5-point plan yakhe, njalo ukhuluma ukuthi kade singakukhulunywa ngendaba yodlakela lolo lwenzakeleyo kufanele kube lokulandelwa komthetho ekuqaleni ngembala kokuthi lokho kwenzakale. UPresident Chamisa sekubeke egcekele kwesikhathi eside ukuthi yena ukuthi kube lokukhulumisana ngokuthula lokufuqa udaba lengqubekela phambi kweZimbabwe uhlala elungile ukuthi lokho kwenziwe nxa kusenziwa ngendlela eqondileyo njalo ngendlela etshengisa ukuthi izaphumelela.
Alo ke uMnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli webandla leMDC uMnumzana Nelson Chamisa ubexoxa lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ababili ababotshwe kutshengiseleni kweviki edluleyo kobulawayo ngecala lokubulala ipholisa ngesikhathi kutshengiselwa balelwe isicelo sokuthi bathoniswe bevela emakhaya esebail. Okuningi asikuzweni ku-Anastasia Ndlovu ekobulawayo.
Igqwetha elimele uCharles Thomas oleminyaka engamachumi amahlanu lane 54 isakhamuzi seNjube kobulawayo kunye loBernard Sibanda oleminyaka elichumi lasikhombisa 17 ohlala emzini weNyulo Bengula abetheswa icala lokubulala ipolisa ngokuligongoda ngamatshe uMnumzana Dumisani Dube uthi sebelungisile wonke amaphepha okuyafaka isicelo semali yesibambiso njalo baza kuyaphanyeka amaphepha la kusasa edalele High Court wobulawayo.
Lo maphepha abo Charles Thomas sesiyafayela kusasa for iphela High Court bazasichedile iprocess yona.
Udube uqhubeke ethi izembatho zabo sezihanjiswe ukuyahlolwa ukuba kubonakale ukuthi yibo ngempela na abaphatheka ekubulaweni kwepolisa njalo akukabi labafakazi kuleli cala.
Izwi lami nguDumisani Dube, ligqwetha elimele uCharles Thomas loBernard Sibanda okuyibothi babulele ipolisa azisebenzele intumbana kuthiwa ngu-Exon Mawune mhlaka 15 January 2019. Izolo sihambile ikoti ku-initial remand. They placed on the remand a matter yase referred to next week. Uzasinika ithuba lokubana siyenze ibail application e court sicela bephume be try bephandle besuka endlini. Akukhathe sakula lutho oluningi sakhuluma ngakho because amapolisa akagcida ama investigations abakasiniki ama statements abafakazi abantu babona bebulala ipolisa langkhona. Lempahla esithethe kuThomas la kuBernard ngikhona sihanjiswe kuforensic azikaphenduki so asikaboni impumela yama-forensic investigations but esakwenza sacela ukuthi kusamelele konke lokho bebebisele ezindlini zabo.
Iningi labantu ababotshiweyo lokhe bemiswa phambi kwemithethwandaba ehlukeneyo edolobheni lakobulawayo njalo akula osethe wakhululwa kulabo asebethonisisiwe. Iningi labo izihlobo zabo azikwazi ukuba babotshiwe kumbe bakuphi ngoba bebebotshwa ebusuku kungaziwa ukuba basiwa kuphi loba nje amajele akobulawayo ebika esegcwele kodwa iziphathamandla zentolongweni azika funi ukukhuluma lentatheli izindaba ukuba zibazise ukuba bangaki abantu asebethe babotshwa kulandela ukutshengisela kumbe ukwazisa amagama abo. Kusanjalo abantwana abancane abeliminyaka engaphansi kwechumi lasificamini emibili labo babotshiwe kulandela ukutshengisela lokuthunjwa kwempahla ekugqekezweni kwamavinkili emzini ehlala abaningi kobulawayo. Umgcini sihlalo wezaphu emathebheleleni South umnumzana Matthew Sibanda usole ukuthunjwa kwabantu ebusuku ethi kubakhumbuza isikhathi sombhuqazwe wegugurahundi.
Hayi, thina njengabantu bezaphu silusizi ngokwenzakalayo ukuthi abantu bedemonstrator bekhalaza ngezikhalazo zamalungelo abo ukuthi balungiselwe abakufunayo. Ngemva kwalokho sesithola ukuthi abantu sebetshaywa, sebethunjwa ngamasotsha, bethathwa ebusuku, abazinini zabo zingakwazi ukuthi basiwa ngaphi. Lamakhota ababesiwe kiyo lalapho abavalelwe khona abantu kabakwazi ukuthi maze beziye ekhoti bakwazi ukuthi bakuyiphi ikhoti. So siyamangala ukuthi hhayi uhulumende wethu esikwaze kade ngowedemokrasi ekhululekileyo mayeze senza ngalolu hlobo sokusethusa thina sesibona singakhululekanga. Thina ngendlela esikuthatha ngayo njengabantu bezaphu kumume esaphuma kiwo ngama-1987 sesicabanga ukuthi sokuvukile kwegugurahundi 2 ngoba igugurahundi kwanyamalala abafowethu abaningi lama-members eparty bonke singakwaziyo lakatheza ukuthi baya ngaphi. Ongazange kuxoliswe lokuxoliswa ukuthi lokho kwenzakalayo kwenzakala ngakuphi zikubona sokufana siyigugurahundi 2.
UThomas lo Sibanda bacalwa ngokuthi ngeviki edluleyo ngelanga lokutshengisela emzini wenjube kobulawayo bahlasela ngamatshe umufi obelipholisa u-Exon Mawune walimala kakubi wathwalelwa esibhedlela se-UBH lapho afika wabhubhela khona ngelanga elilandelayo. Amacala abantu ababotshwe ekutshengiseleni kweviki edluleyo aqhubekela phambili loba nje kungacaci ukuba athoniswa kanjani ngoba amagqwetha abikwa emalutshwana angamela izibotshwa. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Donald Trump wele Melika ufunge ukuba akasoze asayine ukuthi ingatsha eziningi zikahulumende ezivalwe ngenyanga edluleyo zivulwe nxa abelwandla eliphikisayo lama-Democrats lingabe lokhu lisala ukumnika imali yokwakha umduli emngceleni lelizwe leMexico. Inhlanganiso yabo somabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Industries, ECZI, ithi ilizwe lilahlekelwe imali engedlula izigidi ezingamakhulu amathathu, $300 million, kumalanga amathathu okutshengisela kweviki edluleyo. Ukukhwezwa kwentengo yamafutha okuyikho okubangele ukutshengisela okulobudlwangudlwangu kuthiye umnotho welizwe wona ovele uma ngobongobo usonakele ngamandla ngoba izitolo zagqekezwa zachiwa zingasebenzi ezinye zachiswa. Isakhamuzi sesizinda kobulawayo umnumzana Raymond Phiri uthi iningi emalokishini selimele ligibele liyethenga phose yonke into edolobheni ngoba izitolo sezibetha umoya kulandela ukutshengisela okwenziweyo.
Ya into isikhona lesibili ngoba impilo yalapha isisiba mzima kakhulu ngoba umuntu wonke sezama ukuthi khona ezami icebo lonke elokuthi khona ezuze imali ezama ukuthi iyathethenga etown into ezidurayo khona ngale town efike ngapha ezithengisa more than 100%. For example laba bama airtime laba bathenga ama airtime etown ngale ngamadola bebuye ngapha bethengisa ngamadola $50 to $2 airtime. Isinkwa la laso bazithenga khona ngale ma-town ngama-$1.50 ngapha ethawni bezozithengisa ngama-$3 to $5 ngoba lezi zitolo zadekezwa kokuthi vele akuyabathathela isikhathi ukuthi beze bekulungisise kwizinto kwangikhona ngoba ezinye zazitshiswa le mitshina ithathwa into zonke to the last thing vele akusela lutho vele ukuthi uzoqalise kakatsha kuyafana lokuyakhavulele ngesitina sokuqalisa esokuqalisa.
Uhulumende uthi uzaphathisa abagqekezelwa izitolo ngemali yokuthi bathenge impahla kodwa sikhuluma nje akucacanga ukuthi uzakwenza nalokhu ngempela njalo nini. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi intengo yempahla ezitolo ebivele iphezulu kakhulu izaqhubeka iqansa ngamandla ngoba abagqekezelwa izitolo bezafuna ukuthola inzuzo ngokukhweza intengo.
Uyabona ukuthi nxa abantu babe ngena estrategy babe phoqana ngendaba yokuthi intengo emabhasi sikhwelile intengo yokudla sikhwelile kodwa akutshengiseli ukuthi sokwalungiseka ngoba siyazi ukuthi la matitsha phela ayigalagale besithi imiholo yabo kayikhwezi kodwa akulalutho olulungisiweyo kutho ukuthi nje izinto azikaguquki zizabe zilokhu zikhwela ngoba laba ababhidlizelwa izimpahla baye besithi ukuze bazuze ezintsha bafanele babhadale imali bahlawula imali engathi iphezulu. Akutsho ukuthi vela akukwantshintshi lutho nje intengo lokhu ezibheda siya phezulu.
Uhulumende usefake amabhasi awezupko kunye lamanye awabantu mathupha ukuthi bathwale uzulu ngedola elilodwa umango obhadaliswa amadola amabili kumbe amathathu ngabamakhombi njengendlela yokuphathisa uzulu obesethwele nzima ngentengo yokubhadala amakhombi. Kodwa uNgwenya uthi lokhu akutshengisi ubuciko bukahulumende ngemizamo yokuvuselela umnotho welizwe.
Nxa kuthiwa kulamabhasi angu-114 kuphela singazikhangela i-population abantu abavele besebenzisa i-public transport baningi kakhulu akusoze kube lo mehlukano omningi omkhulu ngoba amabhasi akunavele emalutshwane. Le singathi ngesikhiwa nje i-public relations izayibuza manje ukuthi bathokozisa abantu kodwa kulamanye ama-routes anjengesithungwisa nxa amabhasi ekhona ochova bayagcina sebesehlisa izimali zabo ngoba besebesabuthi kumbe bengathathelwa ibhizinisi. Ye umunotho phela uvele wona ngwawo uvele athi ungamanga kuhle yikho phela kulokhu phoxana abantu bexabana bengena esitradini. Umunotho welizwe lethu kawukalungiseki ngenxa yokuthi kulezinto eziningi ezifanele zilungiswe zilungiswe lapha eZimbabwe ezilokhu zithengwa eMessina leFrancis Town. Imali lezi eziphumayo kaziphumi azingeni ezikhwameni zabo oso business abaseZimbabwe, zingena kwezikwanye amanye amazwe. Kutho ukuthi umnotho wasuzulungiseke xa kungela imali elungiswayo lapha eZimbabwe.
Enye njalo ingcwethi ecubungela ezomnotho umnumzana Masimba Kutshera utshele iStudio 7 ukuthi kuningi uhulumende amela kwenze ukuthi avuselele umnotho welizwe.
I-economy ilahlekelwe imali eningi kakhulu. Singathi abahlandla wonke awe-economy singakhangela labo abathengisa i-airtime, amabhizinesi ngokwawo, amabhenki. Ngeviki ephelileyo i-Confederation of Zimbabwe Industry sithi iZimbabwe yalahlekelwa i-300 million, ba-estimate ukuthi yalahlekelwa i-300 million xa sikhangele into ezabhidlizwayo le-internet shutdown eyenzakala eyenza ukuthi abantu bengakwanisi ukuthi bahambise izimali. Kwenza ukuthi ama-supermarket avale, ama-banks avale, izitolo eziningi zivale. So i-economy kathesi umbona isebunzimeni.
Umphathi Ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube nguye osele emhlanganweni weDavos World Economic Forum lapho kade umongameli Emmerson Mnangagwa elubhekise khona kungaqhamuki udlakela elizweni. Uncube uzathola na uncedo lokuphathisa umnotho elizwe lona elivele seliphakathi kokungabhekwa kahle ngamanye amazwe ngenxa yobudlwangudlwangu locuku lukahulumende. Okwamanje ke sizwe imbono yamalaleli beStudio 7.
Igama ngingu-Rabson Mwale. Ngizwa ubuhlungu kakhulu ngabantu laba ngizwa kuthiwa bayatshaywa ekhaya, ngoba ilizwe ngeke libuse ngale ndlela, ngoba abantu abadala kabatshaywa, batshelwa ngomlomo. Lokhu kuyasimangaza ukuthi inhlonipho seyaphela kanjani eZimbabwe. Why iZimbabwe singasena nhlonipho? Umuntu omdala akatshaywa, uyatshelwa ekhuzwe ngomlomo, hhayi ukutshaywa.
Yebo msakazi, igama lami ngubusani. Ngiphuma enkayi esigodini sakwaSikhokhokhoko. Silusizi kakhulu ngokwenzeka ekhaya. Asazi ukuthi singakhuluma kubani noma singakhala kubani ukuthi abafowethu ekhaya uchuku lolu ababaphethe ngalo luphele bafowethu. Nokuthi uma ngabe isikhona iziphathamandla ezilaleleyo ezebandla lezanupf bezama ukuthi beyekele into yabo leyo yokubulala abantu leyo, akabayekele into yabo leyo yokuthumela amasosha ukuthi ahambe ayebulala abantu. Amasosha akabuyele enkambeni yawo. Siyacela ngomusa wenkosi ukuthi ngawo uNkulunkulu engangenela eZimbabwe nalabo abantu bezibona ukuthi sebebulele kakhulu. Kambe sulokhu kwaqala ukhethe lokhu ekuchitheka igazi nje ekhaya. Hawu bakithi, siyacela izikhali phansi izikhali. Singabantwana beZimbabwe nje sonke, izikhali phansi. Akukho okulungiswa ngokulwa, kuhlale phansi etafuleni kukhulunywe okuhlupha kulungisiswe, hhayi ngezikhali. Izikhali phansi bakithi, amasosha akabuyele enkambeni. Amasosha siwaze ngokugcina ukuthula, hhayi ukubulala abantu abangahlomile.
Ukutshaywa lokuhlukuluzwa kwabantu ngamasosha lamapholisa yinto ebuhlungu, ngoba amasosha lamapholisa labo bavele ebantwini labo. Inhlupho ezihlupha abantu zihlupha labo, bayakwazi ubunzima obukhona. Nxa beku-organize i-stay away ukuthi abantu ba-proteste ngokukhwela kwentengo yefiweli, intengo yefiweli i-affecta labo amasosha lamapholisa. But besingacabangeli ukuthi ubudlelwano bamasosha lamapholisa labantu kungaze kube kubi kangaka, kufike ezingeni lokuthi amasosha uthole sedubula abantu, amasosha etshaya abantu. Besicabanga ukuthi amasosha nxa ekhona abantu ba protected nxa amapolisa ekhona abantu ba protected kathese kusiba
lawo ke ngamazwi abalaleli be studio 7 ebesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje igama ngu Chris Gande sendichiya u studio 7 live talk lilaye.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa yenawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.